isinqumo lesasifakileyo basitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina sephalamende sangeniswa ngozinzi wasezimbabwe izike ezimbili ezedlulileyo kusithathela imrholo kokhe sephalamende yena akwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile dingethi lakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokhu abakwenzayo akukho emthethweni yikho esizahamba lakho sisiyatshengisa umthethandaba kwenza ukuthi lo zulu naye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izane namaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo so esizakwenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla le-MDC sifuna ukulandela umthetho naye sizamazisa futhi ukuthi umgoqo lo uthetheyo ungakhandwa komthetho sizwe ngempendulo yakhe kuzasinika ngomrasimeki bese sikhamba kuhlandla elilandelayo
kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imbuzo bese kuthini
abameli bephelemende bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imbuzo ngoba nanisalimanga le mbuzo ngoba seqaqamba-ke sesithi yena akumele kwakungenzakala base bezama ukuthi babuzisise wala kodwa ukuthi ezosuka khonapha akusabanga le nto eke yahambela phambili lokho kunokuphikisana ngokuthi sibelungele sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakileyo uwuthethe wuphi umthetho siyazi futhi ukuthi izani futhi sisephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ukuthi bakuxotshe ephalamende nokuthi bakuhloniphe umongameli wabo owantshentshithethe
lizakuthini ngalelo daba lizamnanza yini njengomongameli
njengoba ngo-MDC sidlula ku-congress lapho esuke esithuke khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi unangagwa wasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho njengabameli bephalamende asinamandla owukuthi siwujinje lowo mgoqo thina umnangagwa wasomongameli kithi njalo akukho lapho obhale khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo kumele batshelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi benzeni ngaphi akula mthetho onjalo nxa besithi thina samabandla aphikisayo kanti manje sokusincedani njengoba sebaphikisa befaka imigoqo okutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi
abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi umongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe bese libuza imibuzo kubaphatha intambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye umongameli
lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers njalo ngoba thina sivela ebantwini kumele sizobuza imibuzo esabe siyiphiwe ngomzuzu lokhu ukuthi siyamukela izinto ezivela kumnangagwa umnangagwa akakakampani enganelisa ukuthi ishukumise ilizwe lasezimbabwe uhulumende kasezinto wasezimbabwe kalankampani lapho alungisa izinto ethengisa abesethatha imali leyo asengeduzuzulu hatshi imali esetshenziswa ngurhulumende imali ebhatshelwa ngozulu esithi eyemthelo ama-taxes abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole akuqali ngathi njengemanje le-MDC lokuthi sithole imiholo lokuthi sithole izimota kwakuvele kukhona namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephulile ngomlelo womntu.